sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Evans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngokuyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Njengombalisi ngifunde okuningi kakhulu okungikhulisayo engikubonileyo ukuthi empilweni akumelanga ukuthi ugxile eholweni lakho.
Umongameli Emerson Mnangagwa usesungule uhlelo lwababalisi olubizwa ngokuthi Teachers for Economic Development.
Ungalalela even ke abameli bakhe bakhuluma ukubana sibe nkinga ezenzakalayo ke kujudiciary kakhulu ke kuma magistrate court.
Umthethwandaba kaManji walile njalo namhla ukukhulula isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ngemali yesibambiso i-bail. Odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa ole bhizimusi uthi angeke avule ibhizimusi ekhaya ngenxa yodlakela lwembusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhuthaze ababalisi ukuba bangasetshenziswa izitha zeZimbabwe esithi kumele basebenzele ilizwe labo kungelani lobunzima ababhekane labo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule amazwi la namuhla eHarare ngesikhathi esungula okusemthethweni uhlelo lwababalisi olwe Teachers for Economic Development. Uncome kakhulu ababalisi ngomsebenzi abawenzayo ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Uthe loba nje ababalisi bebhekane lenhlupho eziningi ezifana leholo eliphansi, uhulumende uzaqhubekela phambili edinga indlela zokuba bengabasiza njani. Uqhubeke esithi ababalisi bakulezi nsuku akusamelanga bethembe kuphela ekutholeni iholo. Umnangagwa uthe kumele benze imisebenzi yezandla efana lokulima, ukubaza lokunye. Uthe ababalisi akumelanga basetshenziswe izitha zelizwe ezifuna ukuba behlamukele inkokheli yelizwe.
Kulolo hambo ngilikuthaza ukuba liqaphele kwezombusazwe labo abafuna ukulibisela emuva, befuna ukuba lingalandeli izinqumo zobuntu benu njengabantwana be-Afrika.
Izisebenzi eziningi eZimbabwe zikhala ngeholo eliphansi, zifuna ukuba uhulumende azinikeze iholo ezazilithola uMnangagwa engakabi ngumongameli. Umhlangano we-Teachers for Economic Development ungenwe ngababalisi abafika phose inkulungwane ezinhlanu abavela ezabelweni ezitshiyeneyo. Batshiye abantwana beloba phose bodwa imihloliso. Unkosikazi Nesiya Dube ofundisa eCholosho chasisa ngakuthole emhlanganweni lo.
Njengombalisi ngifunde okuningi kakhulu okungikhulisayo engikubonileyo ukuthi empilweni akumelanga ukuthi ugxile eholweni lakho, ngoba kuyatholakala ukuthi ngokuya kwesikhathi uyabusithi ngiyasebenza kube lenye into ezadala ukuthi ucine ungasasebenzi. Then kutsho ukuthi nxa wena uzitshele khonokho sokuyikuphela kwakho, ngoba kusele enye indlela yokuthi uthole imali, kumbe noma uphakathi komsebenzi kungenzakala salary imep ngezizathu eziningi ezijiyeneyo usuzahluwe ngoba kusela enye into ongayithola.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umbalisi wesilobela unkosikazi Nomzamo Dlomo, yena othi bafundiswe ukuba njengababalisi kumele baqine ngemisebenzi yezandla.
Ngifunda ukuthi wakhona sokumele ke sikhambe njengababalisi siyezithuthukisa thina, sithuthukisa abantwana, sithuthukisa futhi le community ukuthi nanzelele ukuthi imisebenzi yezandla iqakatheke okunganani.
Umnumzana Thedi Ncube uyakusekela lokhu.
Inhlanganiso lezi ezinjenge Teachers for Economic Development zibalulekile kakhulu ekukhuthazeni patriotism. zibalukileke ngale ndlela. Ungakukhangela ngokuthi ama teacher ngabantu labo abalama economic needs abo, abale interpretation yabo njalo economic development. Bala lokhwana ngesikhiwo okuthiwa ngama sector specific needs. Endungakhangela i-development ye-economy iyadevelopha ye, but idevelopha ngendlela ezijiyeneyo for abantu abajiyeneyo. So ama-teacher nxa ehlangana esithi wona ngama-teachers for economic development, bazama ukukontextualize i-economic development nationally ukuthi ibe le ndlela eba-affecta ngayo bona njenge-constituency, njalo i-economic development ibe lendlela eresponda to ama problems abo.
Kodwa umunye umbalisi unkosikazi Charity Sithole ofundisa eKwatsana uthi umhlangano owenzakele namhla awulani lezifiso zababalisi, uthi ibandla lezanupf lizama ukubadonsela kubandla leli.
Iprogramu elontshiweyo le okuthiwa yi-teachers for ECD angilubona usizo lwayo kubabalisi. Ayila sizo ezaluletha kubabalisi, ayila nguquko ezaluletha ezimpilweni zabo, ngoba ababalisi into abayifunayo yokuphila, into abayifunayo imali kuphela. Abadingi ama promises, abadingi isithembiso. Mina ngokubona kwami le indlela kuphela elinyihlangothi olwezombangazi ukuthi bathengi ama votes kubabalisi, bazama kuphela ukukhombisa ababalisi ukuthi bangene kubo bebabriber ngento ezingekho, bebathembisa into ezingekho.
Inhlanganiso ye-Teachers for Economic Development esanda kusungulwa ithi ijonge ukwenza ukuba ababalisi bathande ilizwe labo njalo bahambe emsebenzini kungelani le mali abaziphiwayo. Abaningi bathi indlela yokudinga usekelo ukukhetho lomnyaka ozayo. Inkokheli yalinhlanganiso le namuhla incenge omnankagwa wokuba anikeze ababalisi uncedo lwenhlanyelo lendawo zokuthengisela ukuze bancediseke kuholo labo. Kule nhlanganiso ezinye njalo ezibunjwe ngokufanayo ezigoqela eYoung Women for Economic Development, Pastors for Economic Development lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umthethondaba kamantshi walile njalo namhla ukukhulula isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ngemali yesibambiso i-bail. Usikhala oselenyanga ezine valelwe ejele lamanye amalunga e-CCC alichumi lasithupha kulandela ukubotshwa kwabo mhlaka 14 ngoNhlangula besetheswa icala lokuphehla udlakela eNyathime. Ibandla le-CCC lithi ukuncitshwa kukasikhala i-bail kuveza sobala ukuthi imithethwandaba isetshenziswa yi-ZANU-PF ukuhlukuluza amalunga alo. Kodwa ibandla le-ZANU-PF liyakulandula lokhu. Umkasikhala u-Ellen laye umiswe emthethwandaba namhla yena esetheswa icala lokwephula imithetho yemgwaqo ngokutshayela imota yakhe kucele elingayisilo. Unkosikazi Sikhala ulilandule leli cala esithi amapholisa ambopha ngemva kokwala ukubafumbathisa, kubike inkundla yenewzimbabwe.com. Uzaphindela njalo enkantolo mhlaka 27 kulinyanga. Ngakolunye uhlangothi, amagqwetha omkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa aselobele usikomichi wamajele ecela imvumo yokuthi uChamisa ethekelele usikhala labanye bakhe entolongweni kulandela ukwaliswa kwakhe ngogada bamajele kanenginengi. Amagqwetha la athi usikomichi wamajele kumele awaphendule kungakedluli usuku lwakusasa. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngodaba lokuncitshwa i-bail kukasikhala.
Thina besingakhangelelanga ukubana ke ngendlela ke osukuyenzakala ngayo emadali ukubana usikhala engathola i-relief ema-magistrate court ngenxa yokubana ungalalela iveni ke abameli bakhe bakhuluma ukubana sile nkinga ezenzakalayo ke kujudiciary kakhulu ke kuma-magistrate court ngenxa yokubana they are being used besetshenziswa ukusekula ama-political scores. So kuba nzima yikho amalawyer lawo eselokuzungeza lokudawuta ukubana ke i-legal route ngasincedi ukubana ke sithole ke ukukhululwa kwabo Job Sikhala leNyathime 16. Kodwa thina njengebandla siyahamba emadala ngenxa yokubana silokuhlonipha ke umthetho welizwe lokunanzelela ukubana ukuze siyakhe iZimbabwe, we must be able ukustrengthen ama institutions anjenge judiciary ukubana engasetshenziswa ukuadvance ama political agenda. IZANU PF is your court, IZANU is a political party njenge TPC. So akufanelanga ukuthi ke ama politician ekwanzi ukuya influence ama legal process ayenzakalayo, ngoba yiyo ke yokuthola isilunga ku intervene with the judicial independence. Therefore kusiba nzima ukubana ama court eZimbabwe ke abantu bebe lethemba lawo ngenxa yokuthi aweaponize against ama opponents eZANU PF.
Amagqwetha kaChamisa sibona ukubana aselobele usikomitshi wamajele emcela ukubana uChamisa avunyelwe ukuyabona uSikhala losithole labanye babo. Libona liphiwa yini leyo mvumo?
Yes, sibabhalele ke Zimbabwe Prison Services ngenxa yokubana ke size sihambe kuya uzama ukungena ke umongameli bamtshele ukubana hayi yena njengomuntu omkhulu kufanele ethole imvumo ke emahofisini aphezulu ukwenzela ukuthi kuyenziwe ama-protocol ukubana ke engene. Lokho kuyinto esayihloniphayo, yikho ke sayingeja ukubana sibhalele ke emapholiseni njalo ke la ku-commissioner as office owezimbabwe prison services ukubana ke sikwanise ukuyabonana ke lo job Sikhala lo honorable sithole labanye ke abayi-16 abasenkantolo.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi izolo ihlangane lamalunga ebandla le-ZANU-PF, ele-CCC kanye lele-ZAPU ancintisa kukhetho lwamakhansila eMatobo lapho kube lodlakela khona ngensonto. Isikhulumeli sali komishini umnumzana Jasper Mangwana uthi batshele abancintisayo laba ukuthi amapholisa asaphenya udaba lodlakela lolu. Amalunga e-CCC athi achaye kwakubi ngabasekeli bezanu-PF ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwamakhansila oluza kwenziwa ngempelansonto kulesi sigaba. Kodwa abezanu-PF baya kulandula lokhu besithi yibo abachayiweyo. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuthi ubona umhlangano we-ZEC lo uphathisa yini ekuqedeni ukufuthelana okulokho kukhona eMatopo.
Umhlangano lo asozuguqule lutho ngokuba ababusayo bakubona kukuhle ukuthi kungabi lokhetho olukhululekileyo. Ukhetho olukhululekileyo luyabalimaza kakhulu. Ukhetho olukhululekileyo lunciphisa kakhulu amathuba abo ukuthi baphumelele bahlale ezihlalweni. Ngakho ke bazaqhubeka betshaya abantu besethukisela abantu. Engikhangelela ukuthi kuzaba kukhulu kakhulu kulalokho esikubonayo ikakhulu kunyakozayo ngo-2023 ngokuba i-violence udlame luzasebenza kakhulu ukupha amathuba alaba ababusayo ukuthi bahlale ezihlalweni. Bayakwazi ukuthi kungela dlame kunzima ukuthi bahlale ezihlalweni. Amboni ke beluyekela udlame ngokuba sekukhuluma izeki kayisilutho okukhulu. Yibona laba abakhulu ababusilizwe babumele baguqule indlela yokwenza ukuze ukhetho lube ngolukhululekile kungatshawa abantu.
Kukhona yini okunye okungenziwa iZimbabwe Electoral Commission Ncube emizameni yokuqeda udlakela? Ngoba isibona abanye bayakhalakhala bathi izeki kumele iphume obala isole nxa kuyizano eqale udlakela, isole ichodoze izano nxa kuyi-TPC isole njalo leyo TPC, okuyinto abanye abathi kayenzeki, yikho nje udlakela luqhubeka.
Okungenziwa yizekhi kube kuhle ukuthi yenze lokho okuthiwa ngesiNgisi iname and shame, iqambe abantu bona labo abalodlakela, iqambe i-political party lodlame, iqambe lamagama abantu ababusa lawo ma-political party, abaphethe lawo ma-political party. Ukuza kwenza ukuthi bonakale ukuthi kayithatha ihlangothi ebantwini. Kodwa kwamanje nxa ikhuluma nje kuphela akululi ukuthi abantu bangakholeli ukuthi ichaya nje indiva izinto ezibona zenzakala phansi, ngoba abalodlame bayazakala bayabonakala njalo. Ngakho ke izekhi imeli baqambe ifake i-statement emsakazweni ithi obani labo bani abeqembele ithi le yibo abavimbela i-free and fair election, yibo abenza udlame, ibisithatha lezi zinqumo ezingalandela ngemva kwalokho.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Ele Botswana likhala ngokuqonga kwenani labantu abazodinga ubuphepheli bebaleka emazweni afana le South Africa le Zimbabwe lapho babephiwe khona imvumo yokuba iziphepheli. Intatheli izindaba ye Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngolwesibili umphathi ntambo obona ezokuqhutshwa kumthetho kwele Botswana umnumzana Machana Shamukuni uthi inengi labadinga ubuphepheli labaleka enkampeni yeTongokara refugee camp eZimbabwe uthi abantu laba bafika amakhulu ayisithupha ayi 600 uthi abanye babaleke kwele South Africa lapho osekuqhamuke udlakela lubhekiswe kabukuza.
On the challenges here onward movement as to why they decide to leave camp areas where they are given international protection and they come to
what you believe people is baleka kwamanye amazwe basitshela ukuthi indawo abahlala kizo azifanelanga kulabanye njalo ikakhulu abeSomalia ababaleke kwele South Africa besisaba udlakela olukhona ebantwini bokuza.
Ushamukhuni uthi lokhu akuhambelani lomthetho yamazwe omhlaba ngoba iziphepheli ziyabe seziphiwe ilungelo lokuvikelwa kwelinye ilizwe. Ushamukhuni uthi kumhlophe ukuthi isimo enkambeni yeTongokara sixosha iningi kakhulu abadabuka kwele Democratic Republic of Congo.
And the camp, we are called Zimbabwe where we have many asylum seekers.
Iningi labaleka enkambeni yeZimbabwe ebizwa ngokuthi Tongokara uzananzelela ukuthi edugwi impilo yinhle baphathwa kahle njengezizalwane zeBotswana kugoqela imfundo lezempilakahle.
Omunye oweZimbabwe okwahlala enkambeni yedugwi refugee camp okweminyaka phose ngamashumi amabili umnumzana watsonchibi uthi iziphepheli ezivela kwamanye amazwe ngaphandle komhlubu lwe-Southern African Development Community baphathwa ngcono kwele Botswana.
Thina vele ngokubona kwethu sibona ngani iBotswana layo ibandwa ama-refugees ngokutshetsheneyo sisikhangela ukuthi uvela ngapi umuntu akabani njengathi amaZimbabwensi sizobuhlungu kakhulu kakhulu ukuthi iBotswana ngabe yilo ilizwe esilithembele ukuthi lingasinika usizi olubalulekileyo kuleyo ukuthi benika abantu abavela emazweni ekatshana. Thina sasisavuselwe ekhaya sifosiwe ukuthi sibuyele ekhaya bona abazange befosiwe.
Uthi ngesikhathi ulungiselelwa ukhethwa eZimbabwe sokulodlakela olumangilisayo kaboni ukuthi yena labanye bakhe bangaphenduka kwele Botswana.
Thina vele esasivele singama-refugee eBotswana noma udlakela lungababomvu lungababomvu gebu angibone kulo muntu owake wahlala edukwi acabanga ukubuyela futhi ezodlala edukwi ngenxa yobandlululo esikhangele lalo. Abanye nyanyazwa ngamakungakunga ukuthi kulabanye vele basebuya abavele eZimbabwe sebekhona edukwi.
Ele Botswana lithi kusele ihlekana kuphela labe eZimbabwe enkambeni edukwi abalinde ukuthi bahlanganiswe kumphakathi weBotswana kumbe bahanjiswe kwelinye ilizwe. Eminyakeni emibili edlule kubiselwe abeZimbabwe abafika inkulungwane iningi elalibaleke ekhaya ngesikhathi sodlakelo lokhetho luka-2008. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 eSabron kwele Botswana.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele United States, ele Britane kanye le France asecele inhlanganiso ye United Nations ukuba ihlolisise ukusetshenziswa kwezikhali ngele Russia ezithengwe kwele Iran. Amazwe la athi ele Russia libomba emadolobheni amaningi kwele Ukraine lisebenzisa ama drone elawathenga kwele Iran kodwa ele Iran liyakuphika lokhu. Intatheli izindaba yekwele Somalia uAbdallah Ahmed Mumen okunhlanganiso yabezindaba eSomali Journalists Syndicate ovunyelwe ngumthethwandaba ngomvulo ukuhlawula isibambiso sebail usebotshiwe njalo ngamapholisa ensitha aweSomali National Intelligence Agency. Sebefika amakhulu ayisithupha 600 abantu ababulewe lizulu lesikhukhula kwele Nigeria elibulele lezifuyo eziningi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba izulu leli libhidlize amabholoho, izikolo, izindlu zabantu lokunye. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Thandazani Moyo osakhulayo olebhizimusi kwele South Africa. Ake sizweni exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Insizwa nje ekhulele emakhaya eminyaka engu-21 okwamanje njalo ngiyisikhulumeli lebandla sebandla elombusazwe elithiwa yi-Freedom of Rights Under Sovereign likhokelwa ngukosazana Irene Manyara Myenziwe okwamanje ngise South Africa.
Singathi wenzani konapho e South Africa?
Akule South Africa mina ngirana i business ngathi kumbe ispaza shop ngile shop nje engiyenza idayisa okokudla okokugqoka okuhlukeneyo nje ngiyahlangahlanganisa nje ukugcoba kwabafazi like ngile stolo nje engilaso lapha e South Africa.
Kuyasebenzeka yini kona?
Ngeke ngithi kusebenzeka ngendlela ngoba ngiselizweni lengayisilo lakithi kusuka kube nzima kakhulu ukuthi yabe ubandlululwa ukhunjuzwa lokuthi kumele ubuyele kini ukuyethuselwe futhi ukuthi sizathatha lapho osebenzela khona kumbe sizalixotsha. So into nje kuhlala sesaba kodwa ke khona kuyancengiseka ngoba akasinabi choice.
So singathi kodwa kuyadobheka nje lapha lalapha.
Hayi khona kuyadobheka sibili kokugcina abazali ekhaya lokwakha umndeni lokukhangelela ikusasa elingathi liqhakazile lokuhambile kuye esikolo njalo ngiyafunda lapha e-University of Pretoria. So kuyakhona ukuthi kumbhadalele i-school fees sami kuphinde kugcine labazali abasebekhulile abasekhaya kuhambise labanawo abami futhi esikolo.
Singathi kuyini okokwenza ukuthi ungene kubhizinisi ilelele?
Kwakunzima kakhulu babadibe ngoba ukuthola umsebenzi nje kwakuyinto enzima kakhulu ngoba ngisasemncane njalo ngaleso sikhathi ngangine four o level kuphela. So lamaphepha okwezemfundo ayefunakala kutholakala ukuthi kangelawo. Thola imisebenzi nale ma-restaurant ukuthi ngiyabe ngikoroba ngithola o-R2,000 ngabona ukuthi ngcono lami ngiziqalele okwami ngipheke ama-chips eceleni ngithengise nokudla ngithengise lama-cold drink ngaqala nje kanjalo ngemali encane engangiyithole ema-restaurant ngoba nje ngangingelasifiso sokuthi ngisebenze like ngiqindezelwa ngikhunjuzwa ukuthi siza kuxoxelana awulamfundo epheleleyo awulamaphepha njalo apheleleyo ukuya ngaphandle lazo zonke lezi nto.
Ye, i-Operation Dudula-ke ikubamba njani khonapho?
Hayi, i-Operation Dudula ngathi yinto esidlikana layo imihla namalanga but okwamanje ngathi kuthuli okwenyanga yele edluleyo hayi bathulisile kodwa inyanga ezintathu ezendlulileyo bake babuya sibili bebangumsindo betisukanini lapha sifuna ukuthi thina amashopu abe ngawethu lokho nalokho lathi nje besithi ma sebefikile sibe ngabavala amashopu lathi sime lesixuku sabantu sibukele ukuthi bathini kodwa sesivalile wenza ukuthi bengabi lodlakela lokuthatha izinto phakathi landline. So bese singathi sile network nje yokwazisana ukuthi bayeza ngelanga lingaka bazofika sikhathi bani kwenzela ukuthi nathi sibe silungisele.
Kodwa kusuze ukulihluphe usiya ngesikhathi?
Hayi khona into etemporary baba Dube, into etemporary kakhulu okokuthi asonte ukuthi singathi sesiqinisela lapha eSouth Africa ngoba vele abantu be-Operation Dudula abantu abahluphekayo abantu abangela msebenzi abantu abangela kudla abantu ababona ngani two thina nje abantu ababuya ngaphandle yithi esiletha udubo lonke lolu abalubhekayo abangela mhlaba kumbe ngithi abangela land kumbe abantu abangela ndawo zokuhlala abahlale emkhukhwini. So ma usukhona wena uhlala endaweni engathi uyayibhadalela unayo leyo mali yokubhadala uphinde ube nesitolo around endaweni yabo kusuka kube nzima kakhulu. So bazosikhipha vele sizofika nje isikhathi sokuthi sicine nje sesikhishiwe. So ngingatsho ukuthi hhayi ngokuya kwesikhathi vele kasonto esibeka khona ithemba lethu ukuthi sizoqhubeka sisebenza khona lapho.
Kodwa impilo yakho vele iyangaphi nxa sesikhangela phambilini kwa?
Impilo inzima Dube njengoba ngisho ukuthi ngiyingane yesikolo kwamanje ngisafunda ngisazama lami ukuthi maybe ilizwe lingalunga lami ngiyevela ngilama-skills engiwathole kwamanye amazwe njama kodwa nje yebona isifiso nje sokuthi ilizwe lakithi libe ngcono lathi sibuyele sethole imisebenzi ngoba manje bazosixotshwa kwele South Africa sokuzosiphoqa ukuthi after ama-elections ma kulokhu kubuyela yena lo hulumende okhonayo sokuzosiphoqa sibili ukuthi lathi sibheke ukuthi singaya njangaphi kubo UK, America kuphi kuthi ngoba lapha e-Africa sokusiba nzima kakhulu ma e-South Africa sisixotsha kalikho elinye ilizwe elingasigcina. So sokumele nje phume futhi siye phambili sidlule kahle kahle.
Lo ngumnumzana Thandazani Moyo osakhulayo ole bhizimusi kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Isi
Isigodlo seMelika eZimbabwe sesinike unkosikazi Sibongile Mpofu ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology NUST ischolarship seFulbright sokuzilolonga ezifundweni zokuthapha indaba. Unkosikazi Mpofu uzakwenza izifundo lezi ekolitshini leGaylord College at the University of Oklahoma. Ake sizweni exoxa ngodaba lolu.
Oh, scholarship lesi, it's part of Fulbright scholarships vele for academics. Baya circulate ama calls angkona ba tumela kuma universities kubo registrar. So then ikholi isisiba publicized ku platform yama academics inkulumela institution ensebenza kiyo iNational University of Science and Technology. And that ikho lapho engayibona khona ikholi it publicized for every academic, I assume vele in Zimbabwe, because abe thunyelwe obo vice chancellor bese be forwarded to registrars ba forwarded to ama academics. So la ngayibona khona. So this scholarship, Fulbright scholarship lay, it's for research programs near research. So for me, lapha e-University of Oklahoma to do research on academic program ukuthi singafundani ngokufundisa i-journalism in Zimbabwe, in particular i-entrepreneurship phakathi kwe-media in broad in general. So that's the whole thrust ye program engi apply leyo, and my proposal was around this area.
Wena uvele uyingcwethi kweze zokuthathela izindaba yini?
Mina ngeke ngasebenza ngengaba ngithathela izindaba before ngaka join university as a lecturer. Ngeke ngasebenza kuma newspapers, ngeke ngasebenzela iziyana, ngasebenzela le zin papers ngingu desk editor business section esandeni. So bengingu business report ngase ngishiya ngajoyina i-academia. So ngiya trainer abaqeqeshi. Yes, I train journalists now. So umsebenzi wami kakhulu ususe ekufundiseni i-journalism lekutraineni ama-practicing journalists eZimbabwe.
Ulapha okwesikhathi esingakanani?
Ngilapha nje kwenyanga ezinhlanu ngisenza i-research le labo supervisor bami lapha e-Oklahoma University.
Okay. Ubususuka lapha usulubhekisa keZimbabwe lemfundo yakho entsha, ngathi ulwazi lwakho olutsha oyabusulalo ubusufika usenzani ke ngalo?
Okay, inhloso yakho nayo ukuthi sifi inqangiphenduka from ulwazi engabe ngiluthole lapha, then I help ama colleagues, ngincedisane nama colleagues am ku department sibone ukuthi how can we make our program also help students ukuthi benelise ukwenza ama startups ongama innovation businesses nje around the area of media or digital media platforms and things like that. How can we incubate ama ideas in journalism are into practical kind of projects? That's the whole idea ukuthi sizama ukuthi i sector yet le media and communications ingancedisa njani eku creating imisebenzi. That's the whole idea.
Kuyina okwakwenza wathiya ukuthathela izindaba ukuthi ntshintshe ungene ku academia ekufundiseni la?
Oh, okay. Well, for me, yeah, what I'm talking, I'm a personal reasons, you know, ukufuna ukukhula lokuthatha i challenge ukuthi ngasembona ukuthi I knew I think I've done enough and I feel like I'm challenge. I've been doing this for quite long, sengifuna into engangichallenge lokuthi ngikhule personally, you know. Yikho lapho ngathi ngahle ngayenza i masters. After that ngabona ukuthi no, I think ukuthi continue in media, I really would love to help young journalists also to acquire skills and do the job properly.
Unkosikazi Sibongile Mpofu ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology koBulawayo exoxa leStudio 7 eseOklahoma khonapha kweleMelika. Live talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe olo diaspora forum, sixoxa ngesicelo sikahulumende sokuthi abahlala kwamanye amazwe bavule amabhizimusi ekhaya. Singekehlukani izihlobo sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu, ngiyalivalelisa. Igama lami nguGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.